Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mtuagazi ngolwesi ni mshaka 24 kunhlolanja 2022. Igama ngontunga milinku mo ezi hamba pambi li.
Igavmi zlawi uwiti ya chata manyatelo sibi atunselegle yoguza mugu vigele kumemetewa we COVID-19. Aluwa tuna sinja sivulanga asambange msebe nzini. Labanya abantwa na besikola luwa bayang ezgolweni vina testuwa ngama COVID-19.
Liqhubeka likhwela inani labafundi ababanjwa iCOVID-19 ezikolo suku ngosuku. IZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi izianda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa ngamapholisa labasekeli bezanu-PF selokhu esungule ibandla lakhe. Amapholisa kweleBotswana adubule abulala izigebengu eziyisishiyagalolunye ezibambe imota ethwala imali inkunzi. Bayabuza abanengi ukuthi ikambe bekungela zizalwane zeZimbabwe na njengakusehlakalo esifanayo esisanda kwenzakala kwele South Africa. Silayo impendulo mlaleli, qhubeka ukhongozele kumsakazo weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabafundi abangamakhulu phose amabili 175 ababanjwe iCOVID-19 izolo. Ngolwesibili kutholakale abafika phose ikhulu 95 belomkhuhlane lo. Amanani la aveza sobala ukuthi lomkhuhlane usumemeteka ngamandla ezikolo. Phakathi kwabatholakale belawo izolo abafika phose ikhulu 94 ngabeMathebeleland North, kuthi abangamachumi phose ayisikhombisa 67 ngabezikolo zeMaswingo. Abangamachumi amane lanye 41 ngabeManikaland, njalo abayisikhombisa 7 ngabeMashonaland West. Inani labo bonke ababanjwe iCOVID-19 eZimbabwe izolo ledlula amakhulu ayisithupha 609. Lanxa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro etshele iStudio 7 izolo ukuthi baphakathi kokusebenzelana labezempilakahle emizameni yokuvimba ukumemetheka kwalolu bhubhane ezikolo, inhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe ithi akulalutho olwenziwa nguhulumende olukhanyayo. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso unkosikazi Nokuthula Hlabangana, yena othi impilo yababalisi labafundi isengozini enkulu.
Akusimangalisi lokho ukuthi kwenzakala, ngoba okwenza inani lande kungenxa yokuthi akula malungiselelo abakhona. Izikolo zingakavulwa, abantwana babuya bevela from indawo ezitshiyatshiyeneyo. Abantwana besikolo konke lababalisi bakhona babuya bevela endaweni ezitshiyeneyo. Akulo testwayo o-positive lo-negative, yidibadiba behlangana isikolo khona. Ngalozananzelela ukuthi ama-province amaningi wona lawa akhanya ele namba yabantwana ekhwelayo abatholakalayo bele COVID-19 mostly ngama-boarding schools. Kuma-boarding schools wona lawa uzathola ukuthi ama-boarding schools lawa ema-hostel kulokuminyana kwabantwana, emaklasini lapha abafunda khona, the classrooms, the number of students ilokhu iningi inamba yabantwana instead of having fewer children per class. But because akula nto yalungiselelwayo ukuthi kube khona ukuvikeleka kokumemetheka komkhuhlane we-COVID, thina kusimangalisi ngoba sakubona ukuthi vele izikolo zavulwa kungela lutho olulungiselelweyo. I-ministry akula nto eyakulungiselelayo ukuthi babone ukuthi a school safe for opening in terms of ama-prevention measures.
Kodwa sihlezi sikhuluma lezi phathamandla zogatsha lwezemfundo khonapha kustudio 7 zisithi zithethe amanyathelo aneleyo awukuvikela lomkhuhlane ezikolo phambilini kokuvulwa kwazo. Zithi njalo ziqhubeka zisenza okufanayo. Ayibonakali yini ileyo mizamo ekhulunywa nguhulumende?
Hala wayothwa ngamanga mangalawa. Igovernment nxa kuyukuthi yathatha amanyathelo sibili aqinisekileyo ukuzama ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Aluba thina sinja sivulanga asambanga emsebenzini, labanye abantwana besikolo aluba bayanga ezikolweni bengathestwanga ama-COVID-19. Kunje abantu bengabe beqalile ukubuyela emsebenzini kungela kutesto okukhona, abe-boarding kade bahamba, abantwana kungela babalisi abema-boarding schools kade bavula izikolo, kwakuyidibadiba khona ngale kungwele otestiweyo longatestwanga ole COVID longela COVID. So bona nxa besithi bathatha amanyathelo okuzama ukubona ukuthi akula kumiwe yiwapha amanyathelo abatsho, izikolo eziningi especially ama-boarding schools abalarani water, ama-classrooms maningi, akula more teachers that were employed to try and divide these classes so that kube le social distance. Akula social distance ekhona wese kuma-public schools ngapha lasemadorobheni, hawu yidibadiba, akula nto abalungiselelayo. Ama-PPEs izikolo azila, i-government is not even providing to try and assist ama schools who do not have resources to purchase ama sanitizer. So we are saying they are really wethanga mangalo hlaza joko ukuthi babe beme phambi kwethu lapha bethi bona zikhona indlela ade bezifakile kulamanyathela ade sibalungiselele aqinileyo ukuthi umkhuhlane wokumemetha kwe-COVID ungani uyavimbeka. Akulanto enjalo.
Unkosazana Nokuthula Hlabangana, isiphathamandla senhlanganiso yababalisi, iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu, iZimbabwe Human Rights NGO Forum, ithi ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa selokhu esungule ibandla lakhe le-Citizens Coalition for Change. Kumbiko ewethu leizolo elinhlanganiso ithe abenza lokhu ngamapolisa, amasotsha kanye labasekeli bezanu PF. Ithe njalo udlakela lolu lubhahe kakhulu lapho okuqhutshwa khona imikhankaso yokhetho lwama-by elections. Yengeze yathi kusukela ngosibandlela sokube lezehlakalo zodlakela lwezombusazwe ezedlula ikhulu 112. Lanxa sehlulekile ukukhuluma lamapolisa, umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Tafazwa Mugwadi ukulandule ukuthi ibandla lakhe lihlukuluza abasekeli bakaChamisa.
Omnandi balaleli baka Studio 7 liyanxuswa kunhlelo zethu ze-Live Talk ezikondane lokwethula kwezindaba zemikhankaso yokhetho lwama-by elections lezo suku lapho luqhutshwa lolu khetho mhlaka 26 Mbimbitho 2022 kusukisela ngomgqibelo mhlaka 26 Mhlolanja kusiyafika umhlaka 3 Mabasa 2022 eziza kwenzelwa kuma studios ethu live sisakaza njalo laku-Facebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Kungaba kuhle ukuthi liphatheke lani kulezi hlelo ngokusibhalela imibono yenu. Ukusithinta ngocingo uhlelo lusemoyeni kumbe lilobe inombolo zenu zocingo kuFacebook lapho lusakazwa kanye lokusithumela ama-audio notes. Lingakhuthwa yilezi hlelo sisema-studios yethu live ku-Studio 7 eye-Voice of America.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change selilandule imbiko ethulwe liphephandaba lebulenjini eleZim Guardian eyokuthi omunye wabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa Umnumzana Walshman Ncube wakhalala ukuya emhlanganweni waleli bandla owenzelwe eHarare ngesonto. Leli phephandaba libike ukuba uNcube watshela intatheli zindaba zalo ukuthi wacunulwa ukuthi katshelwanga kusalesikhathi ngalumhlangano. Kodwa abazi ngokwenzakalayo bathi uNcube ubengezwa kuhle emzimbeni. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fazai Maere wethule umbiko enkundleni yeTwitter esithi abantu bengalaleli amanga ngoba uNcube inkokheli yeqotho njalo ebambisana labanye bakhe kumsebenzi webandla. Sikhuluma nje leli bandla liqoqa umhlangano omkhulu oza kwenzelwa eGokwe ngomgqibelo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Sithan Chirodza.
Into eliqinisa ukuthi umbiko lo ngowamanga njalo umbiko olethwa abantu abathanda ukuhlanyela inzondo lokucabana phakathi kwabantu abathandanayo abazwananayo. Into engayitsho ukutshela abalaleli ukuthi ngesikhathi sisakhokhelwa ngubaba uMorgan Tsvangirai kwaba le ntatheli zezindaba ezazi phula ingathi ama-ethics indlela esetshenzwa ngayo emsebenzini wokuba izintatheli. Abantu laba besona bebhala into ezingalunganga ezingekho emthethweni. Sathatha thina amanyathela njenge-province yakoBulawayo. Sabaripota abantu laba kumthethwandaba kuma-tribunal awezintatheli. Kwatholakala ukuthi abantu laba vele into ababeyenza yayingekho emthethweni. Njalo abanye bangkhona bagcina bexotshwa imisebenzi emaphepheni lezindaweni lesithunzi endaweni lapho ababesebenza khona. Okwakathesi silokucabangela ukuthi lezo zintatheli yizwe esezibhala zincwadi ezinjengale esixoxa ngayo.
Ungasela ukuthi umkhankaso wenu uhamba njani kakhulu nxa sikhangela ukubana uhlelo lokubhalisela ukuvota iBlitz campaign kade ikhona isesiyaphela.
Siyathaba kakhulu nge-voter registration campaign ebesiyenza. Into esidanisayo kuphela yikuthi sibona bakhona abatshintshwa ama-address bengazi ukuthi sebetshintshwe yi-ZEC. Sizazama ukuthi sicubungule si-investigate sibone ukuthi kungaba yi-rigging yini ngoba ukhona omunye obe-register ward 9 lapho okule candidate yethu ubaba Donaldson Mabuso. I-address yakhe phela itholakale esengumuntu ovela koGugu yena evele engumuntu wangapha umhlubulo wamaNdebele.
Sizwa kuthiwa umongameli webandla uzafika khona ngapho koBulawayo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngalolu daba?
Ye, umbiko lo awukafiki ngapha koBulawayo. Nxa ngisithi awukafiki ngisho ukuthi kumele ube ngumbiko oyethulwa ku-provincial executive. Kodwa esikubonayo mbona kuleqinisa kulokho njalo siyakhudumala siyathaba ngolowo mbiko ngoba siyazi thina ukuthi nxa umongameli engabuya la koNtuthu into ekhona ukuthi sizatshaya intambo siyabe sikhayela ukuthi inani labantu ababuya eralini libe phezulu kulabo esibabone esigodlweni seHarare.
Umnumzana Sithan Chirodza isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change koBulawayo. Amapolisa kwele Botswana athi adubule abulala izigebengu eziyisishiyagalolunye 9 ezibambe inkunzi imota yabomantshingelane ethwala imali eHaburoni izolo zantshontsha imali ephose ingene ku-1 million pula. Isikhulumeli samapolisa uDipheko Motube wazise ukuthi izigebengu lezi yizizalwane zeBotswana leza kwele South Africa. lombiko wenze abanye bawisa iphika ngoba besokulokunakanela ukuthi lezi zalwane seZimbabwe bezingabakhona njengakusehlakalo esenzakale kwele South Africa ngomvulo lapho amapolisa abulale khona izigebengu eziyisishiyangalombili 18 njalo abopha ezilitshumi ezigoqela izizalwane seZimbabwe ezazizame ukubamba imota ethwala imali inkunzi. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi umgcini sihlalo weZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Priscilla Chikumba uvuke ubhova emhlanganweni owenzwe ilikhomishini labezombusazwe eHarare izolo ngemva kokubuzisiswa ngempiko yokuthi iZimbabwe Electoral Commission iphakathi kokuguquguqula uluhlu lwe-voters roll ngenjongo yokuqilibe zela kukhetho. Izim Live ithi umhlabeleli wakwele South Africa ocula i-hip hop uRicky Rick uzivulele ngokuzibophela izolo. I-Chronicle ithi abalimi bemathebeleland lase-Midlands kabasahlalisekanga ngoba izilimo zabo sezitshile ngenxa yokungani kwezulu. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani kustudio 7 basakaza bahle abaneqiniso kuleli radio bantu bakaNkulunkulu. Mina bengicabanga ukuthi kukhulunywa iqiniso lathi sikhuluma iqiniso singabantu esifama odini. Mina njengonyoni ngisenyama endlovu lapha sekukhuluma iqiniso elinye nje ukuthi abantu belizwe le qiniso. Bantu bakithi ngizwa abantu abaningi onke bekhuluma bethi kule qembu eselitsha eyephathe elitsha ezimbabwe selivuliwe abathi i-TCC elizokhulula abantu njalingumosi. Bantu bakaNkulunkulu ayikho into enjengaleyo. If leyo CC yakhona iyehlulekile ukulungisa inkinga aziphakathi kwi-NDC Alliance le-NDCT baze bathi nasebebaleka inkinga zezimbabwe zinkulu okudlula ezi-NDP. So kusho ukuthi laba bantu akusi bantu abaright. Effect leyo okudingakali nje ukuthi uthone sipota siyelela le liqiniso nje elisulo. So kusho ukuthi lobo abathiwa ngoThamisa akusuye umuntu okumele ekhulule iZimbabwe.
Salibonani, salibonani kustudio 7 njani lonke msakazi bamabahle engibathandayo. Hayi, siyabonga, siyabonga umsakazo westudio 7 ngokusilethela inews ezinjalo. Ye, hayi, number one sibonga mama bhota sifuthi wena sesizakwazi ukunyathela kahle siye emakhaya sihamba sifika singadizi. Ye, sifika singena ebhota. Ya, siyabonga kakhulu kuleyo ndawo. Siphinde futhi mhlawumbe sekuzophela nalobu guruguru ade ugcwele lapha neZimbabwe ngawuhamba thola ama road block.
Bakithi livuka njani nantu wakastudio 7 ha kuyadanisa abantu ukuthi isikhathi sonke siyafaka ama-audio yethu ha asiwezwa kodwa iveziwe omunye lokhu iphindwa ayithabe engaphi lokhu liphinda into ekhulunywe ngumuntu ngeviki ephelileyo izifane siphindwa kodwa akhona amanye abuyayo amatha okuyaba kwenzanga kuplewa kuyini. Hayi lingenzinzalo bantu basakazi bethu siyalithanda sifakeni sonke lizwe imboni yabantu bonke. Hayi mina nje ngikhonapho nje kukhuthazeni ukuthi abantu hayi singazondani ngoba singabantu bani singathethisani singabantu bani asibekenini amazwi ngendlela njengoba sezwe omunye iviki ephelileyo ebawakhuluma ngakho sisole sikusolayo kuhle singathethisani ukuthethisa kwakhi lokhu singabantu nje sonke sizwe kumele sihloniphane siqondisane. Ngithi ngiyitsho lami lakho ukuthi hhayi thina vele eqinisweni hhayi iphathi lenkulu le ebusayo sisapotile iminyaka yonke le hhayi okwakathethi lathi siye khangelo lokuthi hhayi ayitshintshe bakithi layo kunika abanye lowo yakanelise ukuthi angunze amavoti amaningi hhayi ayimnike.
Abalandeli we-studio 7 lana nje ukuthi ngithunga umlomo aluba
masyaba lo okhamisa impela inqolo ngikhuluma amanga into engiyekho bona abezani laba makade ningalazi iqiniso ngizonitshela ke mina namhlanje indaba vele yaphazanyiswa yibo kuseselalo xhegu labo lelutshombo ethatha imali zamakhansili ezihambisa kuye eHarare abesedivider mina ngakubonela kuye ngangawazi ukuthi kuthiwa kunedolobhu elingahamba liyethuthukisenye indawo bethatha besiyathuthukisa indawo zakibo lena ubulawayo vele bevele bembandlulula nje lapha uzama ukuvala abantu bantu vulana amehlo izani le inamanga lalo Elifas Mashaba lo unamaye amanga anzima yokuthi nje vele umuntu mawakhotha nje ulimi lwamanga kuyahlupha yibo uThulani Ndlovu enkayi kosikhubokhuba
salibonani salibonani livuka njani ndawo zonke ngivukisa abantu basebhinga elusulu siswami nadumo ngibuya enkayi kosikhobokhobo ngivukise umama wami endaweni yelugambo umasithole ngivukise usobhuku usamofathi nduno sikhobokhobo ngithi lingabe linjani ehlupheni lolo lwezanu pf
yabingelela kustudio 7 igama ngingulungisani wakondlovu ngisethokoza egoli sengizame kaningi ukungena lana bakithi akungeneka angazi ukuthi kungena abanjani ngingena lapha ngombono wami ukuthi laba abantu bakithi abathi asibambaneni sibe into eyodwa sikhiphe izanu bachaza ukuthini ngoba thina nabantu baseshoneni ngeke safa sabambana thina yithi abantu basesintwini esincenge ukubambana nabo bona bancenge ukubambana nathi nansi nezaphitha sihlanganeni nabantu bale emashonaland senzeni into yodwa ngicela beqale beyokhampena le emashonaland bebuye namavoti sibonti bazothola amangadi bese bethi asibambaneni nansifana nabantu be-MDC bathi asibambaneni sibe into yodwa sikhiphe izanu bona sebeqembukane kangaki bangamaqembu amangadi njengamanje labantu abathi asibambaneni abe-MDC ngamaqembu amangaki bantu bakitha sivukene emaqandeni siyekukhohlisana amaqembu la MDC athi asibambaneni awu-3 wona akwaziwe ukuthi eliyilo yilipi
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amaswe I-Voice of America ithi abezempilakahle bamazwe ase-Afrika abaphakathi kokuhlangana kwele-Nigeria sebekhuthaze ukuthi kube lokusebenzelana kulelizwekazi ukuze amajekiseni e-COVID-19 abiwe ngokulinganayo. Umsakazo munye uthi umholi webutho le-Sudan uGeneral Mohamed Hamdan Dagalo uphakathi kokwethekelela ele-Russia ngesikhathi i-Russia isolwa ngamazwe omhlaba phezu kwemizamo yayo yokuhlasela ele-Ukraine. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi uhulumende wakhe uzaqhubeka esengeza izijeziso zenotho azethese ele-Russia nxa lingaqhubeka ngemizamo yalo yokuhlasela lokuhluthuna ele-Ukraine. Kumbikwa wethu leyizolo kuTwitter, uBiden uthe ukujezisa kwakhe amabhanga aseRussia kuthange kuveza sobala ukuzimisela kwakhe ukumelana leRussia yona athi isilungiselele ukuhlasela iUkraine yiloba nini. Amazwi kaBiden aza ngesikhathi iningi lesizalwane seMelika lisithi leli lizwe alimelanga lidlale indima ebanzi kulolu daba. Uphenyo olwenziwe Associated Press ibambene le Center for Public Research Affairs luveza ukuthi isilinganiso sokungamachumi posi amathathu sabantu 26% yiso kuphela esithi iMelika kumele idlale indima enkulu kudaba lweRussia leUkraine. Kodwa isilinganiso samachumi amahlanu lambili ekhulwini 52% isithi kumele ibambe iqhaza elincane, kuthi isilinganiso sokungamachumi amabili i-20% isithi akumelanga iMelika ingenele. Isigodlo sebutho leMelika iPentagon sazise izolo ukuthi amabutho eRussia asengahlasela iUkraine kungaba yisiphi isikhathi. Kodwa izijeziso ezetheswe iRussia iMelika leBhilithane zingenqabela lokhu na? Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo elandela udaba lolu umnumzana efidlela Ncube.
Izijeziso lezi ezethulweyo vele bezilindelwe ukuthi ziza kwethulwa ngokuba vele ayikhulumele lamazwe iMelika lamanye aseYurophu lamanye angaphandle kweEurope anjengabo-Australia ukuthi iRussia mingangena kumbe ihlasele iUkraine ngandlela thize babe bezafaka izijeziso zenotho. Njalo ezizayo azilokhu ezikhula ngokuya kwesikhathi. Ngakho-ke lezi zijeziso bezilindelekile bekusazakala vele ukuthi zizabuya, bebesazi abeRussia lomhlaba ubokwazi khona lokho ngokuba vele kwakhulunywa ukuthi zizabuya. Ngakho-ke kakula nto emangalisayo ngazo ukufika kwazo lezi zijeziso zenotho.
Singabona izijeziso lezi zisiba lomthelela uBiden labanye bakhe abawukhangeleleyo na? Kanti layo iRussia nxa kuyikuthi ilakho ukuphindisela, singabona iphindisela ngandle labani?
Izijeziso zenotho ziya ngokuthi zingakanani, njalo ziya ngokuthi zizahlala isikhathi esingakanani. Okwesithathu ziya ngokuthi lo ezifakwa kuye ubezilungiselele okungakanani kulezo zijeziso. Ngokubona kwami, yebo kambe izijeziso vele zizaba lomthelela omubi kwezomnotho zaseRussia. Kodwa kuzaya ngokuthi yona iRussia ibizilungiselele okungakanani kukhona lokho. Ngokubona kwami, asonto abayicabange izolo kumbe kunyanga ezidlulileyo kumbe enyangeni eziyisithupha ezidlule ukuthi bazangena eUkraine, bebezilungiselela iminyaka ethile edlulileyo. Ngakho-ke babe bekhangelile ukuthi singangena vele bazafaka izijeziso zenotho ziza silimaza okungaka, base bezilungiselela kanjalo ukuthi bazivikele. Kodwa lanxa bezivikele kanjalo ubuhlungu buzaba khona. Labo-ke njalo bazazifaka izijeziso abazazishova kwelaseYurophu layo lwakwaseMelika nakwezinye indawo njalo. Kodwa ukuthi izijeziso zenotho zizakhipha iRussia eUkraine ngeke kwenzeke. Into ezakhipha iRussia eUkraine ukuthi kuxoxiswane, kuvunyelwane ngokuthi lokho kuthiwa yi-security architecture yeYurophu izamiswa njani. IRussia isuthiseke lalabana basuthiseke, yiyo indlela kuphela ezakwenza ukuthi impi ingaqhubeki.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Umbiko esanda kuthola uthi umongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin useqalisile ukuhlasela eleUkraine. Ekhuluma kumabonakude kusikhatshana esedluleyo, uPutin uthe usethumele amasotsha akhe kweleUkraine esigabeni seDonbas. Uthe amanye amazwe engazama ukungenela kulimpi azawukhomba onotshwala. UPutin uhlasele eleUkraine ngesikhathi ugatsha lweUnited Nations Security Council luqhuba umhlangano wesiphangiphangi phezu kwalolu daba. Siziphethe ngebezihamba phambili. Liqhubeka likhuphuka inani labafundi ababanjwa iCOVID-19 esikolo suku ngosuku. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.